Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 25 kunhlolanja 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zikahulumende sezizathathelwa umthelo wokusungula izitolo ezilentengo ephansi okuzathenga khona amasotsha lamapolisa.
Impupho lesa kutazwe kahulumende ayibona bonakali, kumele ukuthi ngabe yethula la ukhona, ngoba ungazwe uhlala isikhathi ufike sokumbayimbayi uyayiswela.
Okumqoka empilweni kaZulu okufana lamafutha ezimota lempuphu kuqhubeka kusilela elizweni, kodwa kutholakala emkambo wensitha ngentengo ephindiweyo.
Ubengakhangeli udaba lwenkulumo, kodwa utshilo nje ukuthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithole ukulungisa indobelazo ngokukhulumisana, njalo kungabanga nokuchitheka kumbe ukulwisana.
Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngendima yokukhulula ilizwe embusweni weZANU-PF eyachiwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tswangirai. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende sezizathathelwa umthelo wokusungula izitolo ezilentengo ephansi okuzathenga khona amasotsha lamapolisa kuphela. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli zindaba izolo ukuthi izitolo lezi ezithiwa ngama Garrison Shops zivele zikhona enkambeni zebutho lamapolisa ukuzadingakala imali nje kuphela ukuthi ziqalise ukusebenza. Limali izathathwa njengomthelo kuzisebenzi zikahulumende ezibalisa amatitshala, odokotela, abongi labanye. Uncube uthi umthelo lo uza kuba isilinganiso sokubili lengxenye ekhulwini i-2.5%. Kusenjalo, inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ithi abahlali bakoBulawayo njengakwamanye amadolobho elizwe bathwele amagabha avuzayo ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota kanye lempuphu ezitolo, lanxa kutholakala emkambo wensitha ngentengo ephindiweyo. Isiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Thembelani Dube utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi okukhathaza abanengi ukuthi abalamali uqobo lwayo lokuthenga emkambo wensitha, lapho okungemukelwa khona imali kamakhalekhukhwini, i-EcoCash kumbe iswipe.
Impupho lesa sitazwe kahulumende ayibona bonakali, kumele ukuthi ngabe yethula la ukhona, ngoba ungaze uhlale isikhathi ufike sokumbayimbayi uyayiswela. Ithi vele ngayisethula ihle abantu bahle bayigcwale. Lendaba abaningi bakhona abayithathayo ngingatshayisa lomunye mhlawukhona futhi nonkalakata yenqola kutho ukuthi ngasingaphambani. Bakhona osomabhizimusi basebenzisane nalaba abantu abamkambo omnyama, ngoba uyafica omunye umuntu ethwele ama-10 kgs bos afika 50 ewasendaweni yakhe. Khona le edulayo yabo 150 something le 10 kg labo ongwerengwere lapo. Amafutha ezimota lawa khona engazanthwa bekhona qasi ukuba khona izolo. Lakho ngangifita khona ngikhuluma ngegaraji akophuma. Ngivela kuphela nje kathesi lapho ephuma totally la ikhona futhi ukuthi igumira ngale. Ngizwa abanye besithi ikhona la magaraji lasedorobheni libo BSS ngale, but amanye amagaraji hayi omile sibili, ngengabhodabhoda njami kuwakhangela lapha, hayi komile. Sizananzeli ukuthi ngamafutha ohambise ngekho la makhombi lawa agcina siba malutshwana. Nxa siba malutshwana la ma-Honda City lawa uzatholakala ukuthi imtengo yakhona isukile isiqaza, njengoba vele kathi sama-Honda City aku-$7. So ngabe ukuthi amafutha avele ashoda, abanye bagcina batheza ama-$10, even kuye edorobheni zomuntu ekhuluma nge-$10. Lawa amabhasi kahulumende kwaba lensuku sibili lapho kade ngatholi khona amafutha. Futhi ukuthi abantu bethwele nzima emgwaqweni sebe amadlodlongana labanye sebequma ngenyawo. So ngamafutha ahluphayo yimpuphu ehluphayo.
Sanda ukukhuluma le nhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe kuwona lo msakazo. Yona ithi timu leyo dingadingi inkulungwane ezinhlanu ukuthi iphile. Uyavumelana labo yini ngalokho?
Yebo, yes, singathi ukuthi imali edingakala kodwa eZimbabwe akuna abantu abaningi abayitholi leyo mali. Umuntu ongathi uyathola imali ezwayo sibili. Sesikhangela ubuningi babantu mhlawumbe ngabantu abathola 1500 kubo 1000 khonapho. I-5000 vela abathola imali yemelika abasebeyitshisa lapha emkambo omnyama sebengayithola leyo mali. Kodwa okokugqoka lakho bangagqoka nzima sokumele baye kokhothama ngoba ngasikhangela ukuthi kade sibhrugwe kumbi ihembe ezitolo lezi esizijayele ngakhangela for instance iyelimbo yomntwana esikole iyabibiza amakhulu amathathu amadola 300 ukuthi lezi ezokuthena zabe zifuna pho so 900 or 600. So layo veli 5000 vela leyo bayeneli kuhle. Iyabukhayela sibili yabungathenga nje ukudla khona ukuthi singenele sikuthenga isinkwa sakho nzuku zonke uthenga impupu yakho uthenge lenyamanyana nje lenhlanzweni zabantu abazidlayo ukuthi uthenga lempida yakho nje lamagulushe.
Iyatsho iConsumer Council of Zimbabwe ukuthi iningi labantu lithenga ezitolo ngoba abanye abalayo vele imali uqobo lwayo icash ukuthi bathenge emkambo onsitha. Yikho elikubonayo yini lokho?
Ye khona kokuliqiniso ngoba ungananzela ukuthi abantu abadinga ngahola imali baye beholi ngamafigures ngene emafoni ngene emabhenki okungakho ukuthi umuntu kuba lulu ukuthi ayethenga iswipe ngecard emashop ngoba bayavuma kumba ayethenga ikho cash emashop ngoba bayavuma ngoba emkambo lo omnyama iningi lawo lifuna ihard cash imali bengovuthi amabhenki amaningi vele baluthena abantu abathola $100 a week bese ngathi $50 a week kodwa ngaso swipe khona pana uzafika kule ndleko ezinkulu kakhulu zikhona indleko ukuthi every swipe yakuthaba ama $15 every cocktail lakho kule mali yangkhona ama 2% adle basibile ezikhwameni zabantu lapho ngoba ungananzeli intengo yemkambo omnyama ingaphansi kulaleyo yabo soyithenga emashopu ngoba emashopu bahle bananzeli ukuthi hayi kuthi ukuthi lapho umuntu lo nqala mina ngizathatha imali mbe bayo befuna ukuyathenga lapho iyat currency ngale ku black market azozibe kwazi for instance isinkwa ungafika ukuthi isela siyi $20 nxa usithenga nge-cash $21 nxa usithenga ikho cash emashopu laphana kodwa ngase usilande emkambo omnyama songasithola ngama-$17 $16 or even $18 sesingantu asingaphansi.
Hello-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngendima yokukhulula ilizwe embusweni weZANU-PF eyachiwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhe ngomnyaka ka-2018. Ekhuluma embuthanweni wokukhumbula umnumzana Tsvangirai izolo, uChamisa uchayeze umuyi njengomuntu owayelesibindi esikhulu njalo owayezinikele ekukhululeni uZulu kumbuso weZANU-PF. Ngokunjalo uthi ibandla lakhe lizaqhubeka ngalolo nyawo lize lingene embusweni. Omunye wabakhulume kulombuthano umkhokheli wenhlanganiso yeSAPES Trust umnumzana Ipo Mandaza. Laye ochaze uTsvangirai njengomuntu owayelesibindi lanxa nje wayehlala ehlukuluzwa ngumnumzana Robert Mugabe lohulumende wakhe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda wasichasisela okuningi ngalolu daba.
UPresident uChamisa kungafani lalawa abathethe kuZANU PF unenhlonipho enkulu kakhulu kumongameli we-MDC owashiyayo uPresident Morgan Tsvangirai. Ngakho ufake inhlelo ezimemwe ilizwe lonke ezokukhumbula imisebenzi emikhulu kakhulu eyenziwe nguPresident uTsvangirai ebumba ibandla njalo elwela ilungelo lomuntu wonke nokuzivusa kwabantu beZimbabwe ngalolu hlobo kwenziwe umsebenzi wokumkhumbula kulandelwa imisebenzi efanayo elizweni lonke nje jikelele.
Kuyini okumqoka ubaba uChamisa akukhulumileyo kulo mbuthano?
Ubaba uChamisa uthi ukuthi siyakhumbula imisebenzi aqaliswa ngupresident uThwangirayo njalo sizoqhubekela phambili sizama ukuthi sisebenze kanzima ukwenzela ukuthi lokho kwakuyisifiso zakhe okwakuyikhwaye kulwela njalo afe elokhu ephatheke ngakho siyazama ukuthi kutholakale njalo kwenzakale kulezi leZimbabwe uzibuse kweleZimbabwe inhlalakahle kweleZimbabwe yoqinileyo ukutholakala kwezibhedlela ukuphilakala kwemisebenzi ukuthuthuka kweZimbabwe lokuthula njalo lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu beZimbabwe kuyimisebenzi kaPresident Morgan Tsvangirai njalo umsebenzi uPresident Chamisa asezimisele ukuthi lanxa kushisa phansi kuqanda phezulu uphumelele ngesikhathi sokubusa kwakhe ibandla le-MDC mhlawumbe lokukhokela ilizwe leZimbabwe.
Kudaba lwenkulumo ubaba uChamisa azikhuthazayo lomnangagwa kodwa ezikhanya zisehlula kukhona yini akhulume ngakho?
Sang ubengakhangeli kudaba lwenkulumo kodwa utshilo nje ukuthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithole ukulungisa indebe lazo ngokukhulumisana njalo kungabanga lokuchitheka kumbe ukulwisana. Ngakho ukhuthaza ukuthi kube khona ukukhulumisana ukwenzela ukusizwe lizalo ukuqhubekela phambili ngokushesha.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo, Studio 7 eseHarare. Okwamanje-ke ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umkami ongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uthi usiko lokwendisa amantombazana asesemancane kumele luphele, amantombazana la akhuthazwe ukufunda izifundo ze-science. Umnangagwa ubekhuluma lokhu esikolo seMapili Primary School eBeitbridge izolo lapho aphe abantwana besikolo ukudla. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi usomabhizimusi wazakala kakhulu ngokuya emcimbini weDurban July kwele South Africa nyakenye. Le mota ezingaba ezezinga laphezulu ezingamachumi ayisikhombisa i-70. Umnumzana Sam Mshengu Chabalala kayisuye weSouth Africa kodwa ngweZimbabwe njalo ibizo lakhe loqobo nguGilbert Tachiwona. Lundoda ubebotshiwe ngokuzama ukufumbathisa ipolisa wakhululwa izolo ngemva kokuhlawula imali yesibambiso sebail engamarandi ayingxenye yesigidi i-R500,000. Iphephandaba le-Chronicle lithi umsekeli kamphathintambo wezamafekitali umnumzana Raj Modi usexwayise uZulu ukuthi aqaphele inhlanzi zemagabheni ezithiwa zingaba zionakele. Izitolo zeSouth Africa zazise uZulu ngempelasonto ukuthi inhlanzi lezi ezohlobo lwe-pilchard kumele zibuyiselwe ezitolo. UModi uthi njengoba iningi lithenga impahla eSouth Africa zilakho ukuba khona elizweni lezinhlanzi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisiphayo na ke nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sawazwam unjani? Ngile endaweni kobulawayo ngile kumsitheli ngibone imsitheli la kusho khona ama ID nama passport. Indawo ebolileyo, indawo eyohlukayo ayisena ama siling isimbo bombo kuphela. Then ngaya endaweni eGweru la kusho khona ama ID. Indawo enhle kakhulu bathi endawo enhle kakhulu eHarare la bathatha khona kuhle kakhulu. Kubulawayo kithi ngazi kwazalane bakithi kunzima kobulawayo. Akula nto enhle kubulawayo zonke zizumoshele kobulawayo. Even if it's not a lot of money, but nothing in terms of a lot of money. It's a lot of money. It's a lot of money. It's a lot of money. Ngiyakubingelela msakazi wami omuhle. Msakazi wami, benginesifiso sokuthi thina esilana eSouth Africa ama-action azayo la ka-2023 basivumele sivote, sisebenzise ilungelo lethu sivote sila eSouth Africa. Labase-America bevote, labase-Britain bevote, laba bakhona bevumele bevulele ilungelo lokuthi sivote njengento yenzala eMozambique ukuthi abantu beMozambique bavota bela eSouth Africa, bavota bese-Britain nakuphi nakuphi. Lathi besivumele sivotele iqembu esilisapotayo besinikeza kathi ilungelo sivote, lathi singamazimbabweni noba singaphandle kwele sisesigangeni but singamazimbabweni, lathi besinike ilungelo sivotele iqembu esilisapotayo singapha ngaphandle kwelizwe. Ngiyabonga msakazi wami.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7. Sibonga ihlelo zenu lesinikeza zona ezingakhethi uhlangothi. Hayi, iZimbabwe bakithi lilizwe eselisekucineni, eselibulewe izani uphefo. Abantu abaselathemba kulo, abantu kumele bebambane ukuze sikhiphe leli bandla leli lezani uphefo. Kodwa kuzaba lokunzima ngoba laba bafuna ukuphuma lapho. Abanye bayadla, abanye balamacala, so bazivikela ngokwabo. Kodwa inkinga ekhona ukuthi thina abantu bemathebelende noma singaze siyikhiphi izani uphefo kungena elinye ibandla, sizohlala vele sisemuva. Okubalulekileyo ukuthi nxa kungakhitshi izani uphefu lelo bandla lizaba khona. Kuvunyelwane ukuthi emathebelende yazimelayo dibe yilizwe njengabo-South Sudan labo-Lesotho. Yikho kuzani emathebelende sithole intuthuko, sithole ukuzibusa okukhululekile. Kodwa ezilong se-antimashonaland, hhayi angiboni emathebelende siba lokuthuthuka. Ngiyabonga.
Siyabonga ku-Studio 7 ngethuba elisipha lona. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Into yokuqala, ngithanda ukukhuluma ngokuxotshwa kwemeya ye-Victoria Falls. Abe kufanele axotshwe, vele inkulumo zakhe vele azitshengisa ukuba umuntu e-MDC njalo angeke ibandla ligcine umuntu ole nkulumo ezifanele zane nkulumo ezinjeyana ngeze ZANU-PF. Sibuye-ke kule indaba ye-MDC yoku-challenge election result. Abangeke bethi basebenzise evidence based ngebhuku likaJonathan Moyo, kade vele yona MDC as a party enkulu ayinayo i-intelligence ayengakwazi ukubona ukuthi i-rigging yaba kuphi, kwayenzekalani kuze kufike lapho ekhona uma kuyukuthi for sure bathi uChamisa wawini presidential election. Bafanele bebe ne-evidence i-proof ebambekayo, hhayi nje based kumabhuku kaJonathan Moyo. Hayi, lokho kuyakhalisa kakhulu.
Sanibonani ku-Studio 7, lenjani lonke. Asibonge kuqala uhlelo lwenu luhle, luyasikhuthaza ukuthi silalele. Izolo bengizongena kuhlelo lwe-Live Talk. Bengizothi mina, uyabona, abe kuthiwa izano ihlakaniphile ya-adopta i-rand. Yilo ebelizosiza ukwenzeka ukuthi abantu iZimbabwe ivuke iphakame. Manje ngase belethe ukuthi abanye bathenga ngamabhondi, abanye bathenga ngama-US dollar. Uyabona ukuthi bacabanisa abantwana bomuntu ekhaya eliyi-1. So manje inkinga yokuthi abantu bezanu ba-proud ngento abangenayo. Awufanele ukuthi nje izanu ungayiboni ukuthi siyehlulekile. Icele i-South Africa ukuthi hayi, South Africa, sicela usiphe irandi lakho, usifundise lokubusa ilizwe, bekuzaba ngcono. Ngiyabonga okhulumayo ngumpofu. Amen.
Njani balalela bahle bakaStudio 7, abasebenza bahle bakaStudio 7. Themba niyaphila la ikhona khona ngapho ngaseMelika. Ye, lo okhulumayo wentwana enhlabathi bakwena, ukhuluma naye eseJoza. Okusenhliziyweni yami bakithi mina engikukhulumayo njalo engikushoyo, enginethemba lokuthi bonke abantu mpela abaseZimbabwe ngaseRhodesia, kakhulu abangamphakathi, bengangivumela. Lizwe lakithi bakithi mangibhekile mina ukuze nje liphumelele kube nento engcono, mhlawumbe engahle ibambe. Ngabe kuthiwa kithi kunogovernment laphana kungenamatsotsi lawana khona esiwabonayo asebenza ngobutsotsi esenza ikhuba eshiyeneyo, ngoba labona abantu okuthiwa yigovernment ngibabona nje beyizigila mkhuba. Ngaba yisikho lokho, ngabe kuya ngami behlangane nje beke bekhulumisana nama-opposition party wonke, kakhulu i-opposition eyophoza ngokuqinileyo efana naleyaka-DMC behlala konke nabomthakazi nabozapho behlale phansi njengakudala. Ya, njengamadoda yabona amadoda mawuthi akusemakhaya njengoba nje lesitho sakithi siyakusho phela ukuthi batokwehlula amadoda kuyabhikwa laphana kithi nje eZimbabwe sokwehlule ukuthi kuthiwa izani izobusa iyabusa, akunanto eyibusayo, ayazi into eyenzayo. Into ekhona ukuthi basebenzele ezikhomeni zabo, ikona bengicela ukuthi ngabe kuthiwa bayake bezwane indaba behlale phansi bekhulume into yokuqala nje ukuze ilizwe lakithi lilungile SCP basekhuluma ngasebenzi bekhulume ne-South Africa ifake irandi kulelani lizwe kube nemali uyabona uma kungaba nemali kuthiwa eZimbabwe sekunemali sokusebenza irandi yikho abangaqala ukuthi noma beqamba unankakwa ngoba sehlala esemoyeni yena inyoni ithi inyoni le mayihlala emoyeni iphapha noma ihambe siya kuphi kuthiwa kunani kunani fike ikhulume ithi hayi icela ama-investors wabe azo-investa mhlawumbe engachithazakale phela noma bezobuya phambili bayenze ukutsotsi ngoba kuzobe sekunemali kodwa manje uma uyakuthiwe na ufuna ama-investors bebezo-investa laphaya bevelelwe ngamatsotsi benamali futhi kanti uku-investwa ngani akuna mabhenki umabhenki kona kuthiwa kuhlala abantu belayinile belale lapho nento abayilindileyo ingaziwa kuthiwa kunemali ehlala emafonini kunamatiyara ngohlaba liwulawule lowo mthetho ile nto engiyicela kuzolunga yonke.
Siyabonga ke yiyo amazwi abalaleli bethu lawo abasithumele wona nge-WhatsApp. Siyalikhuthaza ke balaleli ukuthi lisithumele amazwi enu amafitshane engadluli i-2 minutes njalo lingathuki. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakhona pha kwele Melika edolobheni le-Milwaukee. Lapho kuthiwa khona amapholisa edolobho leli athi kulondoda ongene kunkampani epheka utshwala elombhobho wahaza inhlamvu wabulala abantu abahlanu kodwa laye wadutshulwa ngamapholisa. Amalwa ecatsha awukholo lwesimuslim adlulisa amalawulo engamalunga enhlanganiso ye-Islamic State abikwa eseqhelisa umkhankaso wokuhlasela izakhamizi zangenyakatho yakwele Mozambique khonapho-ke kumakhelwane eZimbabwe. Okwamanje ke sikhangele ezivela lapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump usekhethe umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence ukuthi akhokhele uhlelo lokuvikela ilizwe leMelika kugcikwane le-coronavirus. Lokhu kulandela ukusolwa kukaTrump ngabanye abathi uyalulaza udubo lwe-coronavirus ngokuthi ilizwe leMelika alikho engozini yaleli gcikwane. Kulezalwane zakwele Melika ezingamachuma isithupha ezilegcikwane leli njalo abezempilakahle bathi igcikwane leli lilakho ukusabalala eMelika. Kunjalo nje uyaqhubeka umjaho wokudinga uzamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwawo nalo umnyaka. Umongameli Trump uqhubeka ebusa ngendlela abanye abathi kayifanelanga ilizwe elinjengele Melika. Uzanqotshwa na ukukhetho ngenxa yalokhu? Asazi ke lo ngumbuzo esiwubuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngani uhlupho lwama-Democrats into esizabahlupha ukuthi kabafundanga ngokhetho oluphelileyo. Amboni mina ukuthi umdala lo uphambili lo angamisana lohlanya loluya. Njalo ama-Democrats ungakhangela nxa kubalwa i-history yabo abazake bakhethe umuntu omdala kangako umbungango-Trump bajayele ukukhetha abantu abaleminyaka ephakathi naphakathi ama-40 something. So nxa umdala lokho uphumelelayo angahamba phambili abe nguye unominee, ngibona ngani kubomama lasebantwini abamnyama kuza kuba nzima ngoba abantu abamnyama baphume masinyane bengani kuthiwa bayaxutshwa. Omama basebesele sebebabili, so kutshengisa ukuthi omama laba bavotela obaba kabafuni ukuthi obanye omama babuse, but kulabanye omama bangasoze bakuthande lokhu ukuthi umuntu njengo-Elizabeth Warren akaphumelelanga. Mina njengomunye wabavotayo ambona ukuthi ngingavota. Ngomnyaka owedlulayo ngalo uvotela uHillary, kulo nyaka nzawala nxa u-Elizabeth Warren engasuye. okuphumeleleyo njalo bakhona abanye omama abakade bekhangele ude ngesinamhla ngalo mnyaka u-Elizabeth Warren kumbe omunye umama uzaphumelela kumbe uKamala Harris uzaphumelela kaye abe seduzane khonapho kodwa kuphanya kwehlula obaba bafuna babe bababusayo.
Ngezinye indlela singathi ilizwe leMelika alikafiki kusibanga sokubuswa ngomuntu owesifazane.
Hayi, kathesi le phela lokho kwenzakala kathesi lokhu angazi ukuthi dabe sesicinga ukuthi kuze kube lokuvela okungakanani. Umuntu kabantu abazimisela ngomama, ungakhanya ukuthi omama bebebangaki baphumile bonke laba abaseleyo labo sebebatutshana phela ngabe kuthiwa ukhona umama othutshayo kumbe ngangunumber two kumbe ngunumber three ngaye kungcono. But manje hhayi, obaba bakhanya beyibaba phambili kusho ukuthi ama-Americans beze bedlule ngamanye ama-African countries lapho sokuye labo osokubusomama bona balokhu besala befuna ukubusela kubobaba kodwa bethi baphambili nge-development.
Manje lo omunye ubaba oyisitabane ubona ngani enganqoba yini ebuse ilizwe leMelika?
I think laphana kulo duwo oluphambili nxa uyabona ukuthi ubaba lokhu angifuna ukumqamba ngelizwe lo baba lokhokhelayo bangaphumelela babe yibaba abaphambili bephathi. Ubaba lwanongane lwanohlanya yikho akufunayo ukuthi bona labana ababili baphumelele. So ama-democrats nxa bengakunanzelelanga khona lokho kuzabakhathaza ngoba ubaba lwane ngaphumelela bangaphumelela labo babili ziningi izinto abangababhokoza ngazo eziningi kakhulu. So yikho kathesi engabaqali, oqala angafuni ukuthi bawine kodwa afuna bewine kuzabeza ukuthi vele kababaqali because bayakwazi ukuthi kuzaba lula ukuthi babachaye phambili.
Ye, siyabonga Mandlovu. Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ecingweni esedolobheni leWashington State. Piwe na lavi wami ya kuding umoya wami ingoma agenda featuring Lloyd Londra. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. izisebenzi kaluhulumende sezizathathelwa umthelo wokusungula izitolo ezilentengo ephansi okuzathenga khona amasotsha lamapholisa kuphela. Umkhokheli we-MDC Mnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngendima yokukhulula ilizwe embusweni we-ZANU-PF yatshiwa ngumuyi uMorgan Tsvangirai. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lingasithinta ntambama ngo-half past seven. Libe losuku oluhle.